siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphathelene mfundisi.
Sihlangane bazalwane sokuweza leka enkosini. Njengoba nje sike sakhuluma ngokuqamuka komnyaka, silokho siphakathi kwayo inyanga yokuqala le. Labo kwaphiwa khona iziqondiso kuMose lo-Aaron eGibhithe njengoba sibalile kuleya iviki ku-Exodus 12 verse 1 kusiya ku 5. Namhlanje ke ngithanda ukubana ke sikhangele uverse 5. Iwundlu malingabi nasici libe ngeliduna libe nomnyaka munye nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Siyazi ukubana izikhathi eziningi nxa umnyaka uthwasa abantu abaningi bayazinikela ukubana umnyaka uqhubeka uze uye emaphethelweni baza kwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Kuhle ke lokho ngobana uyabe unethemba ukubana umnikazi wempilo uyabe ukugcinile. Ungazake uphonge ukuthi uphilela umzuzu nalowo. Uyabe lawe unethemba lokuthi uNkulunkulu uzakugcina ukuze kufezeke amaphupho akho. Into endle leyo ngenye indlela kuyabe kuyikukholwa ukuthi ukhona obambe impilo yakho oza kulondoloza lowo mnyaka usukela enyangeni yokuqala kuze kuyofika enyangeni yokugcina. Kodwa ke lapha ke into engifuna siyikhangele yindaba yokuthi iwundlu malingabi nasici. Kungaze kwaba lento eyisikhubekiso kulokho ofuna ukukwenza. Uqalisa ngenyanga yokuqala yomnyaka. Nxa mina ibala indaba le yebo ngiyayibona kimi yedlula ngale kwamawundlu ezimvu lembuzi. Indaba engiyibonayo lapha yikuthi ingabe yini oyenzayo yenze ibe yinto entsha. Njengoba umnyaka wedlule ziningi izinto ezenzakeleyo kuningi esikubonileyo okunye kwakhona kusingcolisile. Yikho ke uNkulunkulu uthi nxa umnyaka uqalisa kasiqaliseni ngezinto ezingenasici ezinanzelela ukubana impilo zethu kumele zizame ukuhlala zinezihlambulukileyo phambi kukaNkulunkulu nabantu. Into ezedluleyo kazedlule lobubi bazo lezi ezimbi lokonakala kwazo siyabazi ngamunye ngamunye lapha esona khona thina njengabantu, njengemuli, njengomphakathi, njengesizwe lapha esona khona. UNkulunkulu uthi qalisa ke umnyaka uyasinika ithuba elinye futhi thina esaphilayo kasiqalise nini umnyaka ngezinto ezingelasici. Nxa zikhona izinto ezenzakala sivumene ukubana zenzakala kazisale khona le ku 2021 ku 2022 kazale abantu abafuna izinto ezingelasici. Nxa ukade ugijima lezinto eziphambanisa impilo yakho leyabanye zichiye emuva nesilungu bathi start on a new page. Kwenzela ukuthi nxa lumnyaka u 2022 uqhubeka usiya phambili ubonakala ukuthi ngiqalise kuhle. Ngoba umuntu wenyama kungenzakala ukuthi uphambanise, kodwa zama ukuthi uqalise umnyaka ngezenzo langemikhumbulo engenasici. Kuqula inhliziyo yakho ikwenze ube ngumuntu ongcono kulabo ohlala labo njengoba uthi iwundlali njengoba ngabemuli kanye labo emphakathini. Asikhuleke uNkulunkulu busisa inhliziyo zethu sikhohlwe ngokwedlule ngokuyasixolela wena. Sikhangele phambili siqalise umnyaka singelasici.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.